isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 6 Mpandula 2022 ngokeyino Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba.
Amalunga ebandla lemthakathi Republican ebandla lemthakazi Republic Party amabili abothe izolo phambi komthethwandaba we-High Court wakobulawayo bakhululwe namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebeyo. Lusolwa ngabaningi uhlelo uhlangothi lukahulumende olubona ngezenombolo oleZimbabwe National Statistics Agency i-ZIMSTAT oluthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lonyaka. Abazali bezikolweni eziningi zaseZimbabwe ezivulwe izolo babikwa bedane kwamagama ngokuphindiselwa ngekhaya kwabantwana abangabhadalanga indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lemthakazi Republic Party amabili abalisa unkosazana Sindiso Moyo obelengane kanye lomnumzana Lwazi Khanye ababotshwe izolo phambi komthethwandaba we-High Court wakobulawayo bakhululwe namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Ababili laba abakhangelelwe ukuphindela komthethwandaba mhlaka 6 ngenyanga ezayo babikwa bebotshwe behlabela bezama ukunikeza umthethwandaba ugwalo le-petition obelumumethe umbiko osola ukuthi abanye babo abayisishiyangalolunye basuswa ejele yekami basiwa eChikurubhi leGwanda ukuthi bayephika khonale. Betheswa icala lokuthi abakade bekwenza bekungabangela udlakela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elibamelayo.
Kusitsho ukuthi bahambe bayahlabela e-High Court yakobulawayo ingoma ngesindebele ethi ibizo leli ngelabobaba kumele abafana baphume ejele. Kuthiwa i-petition leyo kade beyithwele yiyo bebacabangela ukuthi bebeyenzela ukuthi kube lobudlwabha bafike e-court baphiwa i-bail.
Uthini ngecala abaletheswayo?
Amanyala nje. Even la ukhangela iphepha langkhona icala ukuthi kuthiwa abantu benzeni khonapho vela ungeke ubone sikuthatha ukuthi kuhlukumeza nje abantu. Enye into esengisuka nginazelele engani yadanisa ukuthi kungavele kungabe kutholakale ungani kulaba labantu kuthiwa ngomphakathi kufuze amapolisa asukume sibili atholakale kahle. Ngangena etown assuming ukuthi is true ngangena etown ngihlabile sibabili. Mathiwa uso welizwe ungaphambaniseka ngani khonapho yikho sokutshengisela ukuthi kulobudlwabha nje lokwethuka nje ongakumelanga kube khona.
Sesikhangela udaba lomntwana yini kuvamile ukuthi nxa umuntu ebethele umntwana bengabotshwa bonke.
Yona i-Central Police Station I'm told ukuthi kayinamanzi as we speak right now. Umntwana utholakale ese-police station kungela manzi ubengatshintshanga impahla kusukusela izolo ube esephumele kungela ndawo lapha kade ngakho ubunini ubevalele nokudla khanya kade kungela kudla and izihlobo kade zingananzikungela ukuthi zingene phakathi ngoba kuthiwa abantu be-MRP banendlela abayenza ngayo kumbe bake benza ngayo e-police station. Asimi ukuthi kulecala but then indlela okusuka abathithwe ngayo iba different from indlela ethithwa ngayo wonke umuntu.
Manje umntwana ubekhangelwe mbani?
Ube lo nina othe uthi nasengena ekhoti wathathwa ngomunye uba oncedisileyo wathatha umntwana waphuma la ephandle. Laye umntwana behlaba umkhosi khonapho kuvele ikhothi yangoni isenziwa. Xa ukhangela necala langkhona there was nothing that could have stopped the police with banike into okuthiwa yi-police base. Umama lo ahambe njengoba kade belegqwetha izolo ahambe ayebuya namhlanje ekuseni. Kuvame ukwenzakala lokhu, but njengoba ngitshilo ukuthi nami from my experience nxa ngidila lama-cases e-MRP ngiyabe ngikwazi ukuthi indlela ekuzaba njangayo indlela eyabe ihlukile nje kwezinye izikhathi kulamanye ama-cases. It's a cause for concern really.
Selibuyela imthethwandaba, bayaliphika yini leli cala abalethesa?
Yazi ukuthi ngabe icala lakhona kule substance kade sizathi sikhangele ukuthi sikumise njani, but abantu ababili nxa uzabopha abantu ababili uthi bazama ukuthi ba-affect ukuthula kwelizwe. But anyway, njengoba i-state ingakabi ready nge-trial, we don't want to 3 AM ukuthi uyaza kubamba njani.
Sesibuya kulolu daba lwabanye babo abasiwa eChikurubi lase Gwanda, lithini ngakho?
Well, mina angina ma instructions yokudila le ndaba leyo, kodwa nje lami ngikhangele ukuthi nxa ngingumuntu walapha koBulawayo kule jele elikhona elingavigcina icala lonele engilenzileyo, kade ngihambiselani kwenye indawo. Umehluko lalokho esikuzokuthiwa kwakusenzakala ngesikhathi labo uSmith Suka ukuthi wayethatha umuntu amsuse lapha ayemvalela kwenye indawo ukuthi izihlobo zakhe zingabi khona, kube nomehluko lokuthi uMandela wathatha wafakwa phakathi kolwandle ukuthi vele kungabi nezihlobo ezimlandayo. The second thing khonokuyana kade ngikutho ukuthi i-MRP isifuna ungani ithigwa ngendlela ethiyeneyo labanye abantu, ngoba kunabantu abaseva for amacala adlula wona lawa abakhona khona.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha esixoxelayo ekoBulawayo. Kusenjalo, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi isiphathamandla salo umnumzana Job Skhala osentolongweni eHarare ulokhu ekhangelelwe ukubona udokotela wakhe kulandela ukugula kwakhe kanye lembiko ethi engabe wafakelwa itshefu. Lusolwa ngabaningi uhlangothi lukahulumende olubona ngezenombolo olweZimbabwe National Statistics Agency, iZimstat, oluthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lonyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana nale-South Africa, iBotswana kanye laphesheya kolwandle. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ugwalo olusanda kukhitshwa iZimstat luthi abantu abangaphansi kwesigidi i-908,914 baphuma elizweni iningi lisiyadinga imisebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi isimo somnotho weleZimbabwe sonakala ngamandla, iningi labaphumileyo abangaba ngamathuma esishiyagalombili lanekhulwini i-84% bephume besiyadinga imisebenzi. Abanye ngabalandela izihlobo zabo, kukanti abanye baphuma besiyathuthukisa izifundo. Isabelo semathebeleleni South yisesihamba phambili ngenani labantu abaphezulu abaphuma elizweni bekusilinganiso sokungaphezu kwamathuma amathathu ekhulwini i-33%. IZimstat ithi kungaba labanye abangabalwanga ngoba bengabe baphuma kuyimuli yonke, okutsho ukuba kabafakanga kunani leli. Umnumzana Nqabutho Mabhena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa uthi akulandlela ecacile leyo yokuphikisa loba ukusekela okukhitshwe iZimstat.
Kunzima futhi ukuyiphikisa ngoba kakukaze kubalwe abantu, engathi ngolwasemzini awukaze kube le scientific research eyokuthi abantu baseZimbabwe abaphandle kwelizwe bangaki. Okunye futhi okumele sikunanzelele ukuthi abanye abantu baphuma bengelazincwadi zokuhamba, ama-passport.
Inhlanganiso yeZimstat yona ithi ikhulumisane lemuli esitsheniwe ngesikhathi lohlolo lokubala uzulu lwalonyaka olwe-National Housing and Population Census. Njalo bekubuzwa ngabantu abaphuma phandle kwelizwe phakathi komnyaka ka-2012 lo-2022. Umnumzana Mabhena uthi ukuqala ukukhulumisana ngodaba lokuthi kulabantu abangaki phandle kwelizwe kuzaphathisa kakhulu bekulokuphikisana phezu kwenani labantu emhlubuleni wemathebeleleni.
Kanti-ke futhi census yathi abantu balutshwana koBulawayo kwaba lenkulumo mpikiswano ngaleyo ndaba. So kunzima ukuthi sitsho ukuthi sivumelana labo kumbe sithi siphikisana labo ngezizathu engizibalileyo. Kodwa ke sibona ngani yinto eqhakatheke kakhulu ukuthi siqale ukuxoxa ngayo ikakhulu lapha eSouth Africa okuthiwa khona izalwane zaseZimbabwe sezizinenga kakhulu lapha eSouth Africa.
Iningi labaphuma elizweni lalubhekisa eSouth Africa befika phosa amachuma esishiyagalombili 85%, kukanti abahlanu ekhulwini i-5%, baya kwele Botswana abathathu ekhulwini 3%, baphetsheya kolwandle eBrithani. Abanye njalo baya kwamanye amazwe afana labo Australia, New Zealand, Canada lamanye. Ohlala kwele South Africa Mzana Mthabisi Dube uthi inombolo zezim state azivezi iqiniso elipheleleyo.
Bona ngani inumber leyi ayikho accurate ngoba mbona ngathi abantu base South Africa kuphela bangaphose befike leyo number ngoba abantu abaningi baqhubeka bebaleka ekhaya ngenxa yesimo somnotho. Inani labantu abangaphandle kwelizwe abaphuma eZimbabwe over the last 10 years ayi mbona ngathi liyadlula kakhulu kuleyo number esiyibona kuzin state.
Kucacanyelwa ukuthi kulabantu abadlula isigidi ezinhlanu i-5 million abangaphandle kwelizwe, iningi laxotshwa ibunzima bomnotho. Izim state ithi iningi elaphuma eminyakeni elithuma edluleyo ngamadoda njalo ontanga abaphakathi kweminyaka yamachuma amabili lamachuma amabili lane yibo abaphuma kakhulu elizweni. Inombolo zezim state azifakanga labo abezimbabwe abazalwa phandle kwelizwe kumbe abahamba beyimuli yonke. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kwabulawayo sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo osudale ukuba izakhamizi ezedlula inkulungwane eyodwa 1000 ziyedinga usizo lokwelatshwa ezibhedlela lasemaklinika. Wonke amaklinika ekhansil abikwa eselapha abantu bonke ababuya belesitshengiselo sesihudo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo zicala ikhansili yaleli dolobho ngokubangela ukuqhamuka kwesihudo lesi ngoba ibavalela amanzi amalanga amaningi. Umunisipala waleli dolobho yena ngakwelakhe icele uthi ukhathazekile ngokuqhamuka kwalesi sihudo, yikho ethethe amanyathelo okuthi abantu belatshwe kungelambadalo. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchathisa ngodubo lwesihudo edolobheni.
Idaba lesihudo sike sezwa ama-cases areportwe emaclinic ethu. Esikucelayo kunye esikucelisa izakhamuzi ukuthi nxa bengezwa kuhle behambe emaclinic lapho abazathola khona uncedo. Njalo uma bebulawa yisihudo ababhadali. Okuqathekileyo esikubonayo ukuthi abaningi asihambe emaclinic, abanye sigcina sihleli ngekhaya kodwa siphathekile. Amathimu ekhansili ayingena emphakathini ehamba door to door, but kuqathekile ukuthi siyenelise ukufika sincediswe masinya emaclinic. Okuqathekileyo futhi ukuthi nxa sikhangela amanzi ethu thina njengedolobho, amanzi ethu abeloke ehlanzekile njalo esafe. Okwenzakalayo ukuthi ngalesi sikhathi se-water shedding, uma amanzi edlula empompini afika lapha impompi ekhona khona kumbe lapha ephelela khona, kwesinye isikhathi nxa kungala manzi khona fana kungasalela amanzi kumbe amanzi lana nxa ehlangana lamanye amanzi kuyenelisa ukuthi kube lephunga. Singathi kabe ngani ngamanzi ahlobileyo bese ngani amanzi alephunga. Kumbe kwesinye isikhathi futhi nxa kungaba le water based amanzi atholakala angani ikhala yakhona isitshintshile.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ngesimo samanzi emukelwa nguZulu lawezibholane.
Siyacela izakhamizi ukuthi amanzi avela kubhoho ngoba amabhoho wethu ngamabhoho ayemergency esawafakayo njengedolobho. Sisebenza nama-partners uthi nxa amanzi engekho empompini siyancedisa ngokuthola amanzi kuma-boreholes. Lawo ma-boreholes amanzi siyacela ukuthi aphuma khona ebe ngamanzi abhoyilwayo, singawanathi ebuya straight ngoba i-council kayenelisi ukuthi ihambe i-testa ama-boreholes every time. Amanzi ebhoholi are treated. Ngakho treated. Yikho sicelisa ukuthi kasiwabhoyile nini siwanathi.
Isakhamuzi sakobulawayo ephumula unkosikazi nomqhele sikhosana uthi yena lemuli yakhe bahlaselwe yisihudo.
Hlale ephumula. Sikhathele ngamanzi lawa e-city council. Ngegula mbulawa yisisu. Amanzi akhona abuye engahlanzekanga. Ahamba amalanga amaningi ebuye esengcolile. Sengize ngaya esibhedlela kodwa ngitholile usizo ongabhadalanga lutho.
Umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi ukungalungiswa kwempompi ezithwala amanzi engcekeza ngenye imbangela.
Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kobulawayo asiyonto kade singathi kade singayikhangelelanga ngenxa yokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ngendlela okwenzakala ngayo kuyagcina kuvele kulo mkhuhlane nalowo. Ngakho kwesiyizakhamiza kobulawayo siyakusola kakhulu okwenziwa yibulawayo City Council. Okokuqalisa ukusola ukuthi bayahlala isikhathi eside bengalungisisanga ukugeleza kwengcekeza yezambuza amaswitch agcine egeleza agcwala indawo yonke. Okwesibili, indlela okuvalwa ngayo amanzi futhi ukudila nxa kuthiwe kuzaba 72 hours evele yona isikhathi eside kuyahlala amalanga amaningi kugcine kudlulile amalanga aseyisithupha aseyisikhombisa kusiya phambili abantu bengatholanga amanzi. Kube sokusithi-ke impompi leziyana zigcine zingcolile nxa sokuvulwa amanzi irasti leyani igcine sinathwa ngabantu kokunye okugcina kugudisa abantu khonokuyana.
Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba izakhamizi zigavunele amanzi zigcine sezisikha amanzi endaweni ezilamanzi angahlanzekanga. Emizameni yokumelana lodubo lwamanzi kobulawayo, uhulumende uphakathi kokwakha idamu legwayishangani elizatholisa ubulawayo amanzi. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube emalangeni adlule uchaze ukuba uyasuthiseka ngomsebenzi wokwakhiwa kwedamu elizathuthukisa ubulawayo kuhlanganisa lezokulima. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abazali bezikole neziningi zaseZimbabwe ezivulwe izolo babikwa bedane kwamagama ngokuphindiselwa ngekhaya kwabantwana abangabhadalanga indleko zesikolo, lanxa uhulumende ethi akulaa mntwana okumele axotshwe ngenxa yokungabhadali i-school fees. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali abaningi bekumele bakhiphe incwadi eziveza ukuba babhadele imali lezikolo abantwana bengakavunyelwa ukungena izikolo. Izikolo ezifana leMtendi High, Rujeko, Ndarama High School, Lezimuto High School ngezinye ebezingavumeli abantwana ukufunda ngodaba lokungabhadali indleko zezikolo, okuyinto ekhube iningi labazali abathi uhulumende kumele akhuze abezikolo lezi. Omunye umzali unkosikazi Rebecca Sivindi ngomunye wabazali abanomntwana oxotshiweyo esikolo ngenxa yesizathu sokungenelisa ukubhadala.
Ngoba akula mzali othakazelela ukuthi umntwana axotshe esikolo, ngoba kwezinye izikolo kunje sinazelela ukuthi abaphathi bebexotsha abantwana, abanye baze bababizela amapholisa ukuthi bazoxotsha vele bavala amagedi bengavunyeli ukuthi bangene. Ikanti asikuthokozeleli lathi njengabazali ukuthi abantu bethu bafunde bengabhadalanga, kodwa ngoba umumo welizwe uvele unzima okwakathesi imali kayikho. Imali kayikho, yena zethu ezinye izikolo sezifuna imali ibhadalela nge-US dollar, okuyikuthi i-US dollar lakhona kasilitholi.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Rose Chipi, yena othi kumele uhulumende abophe abaphathi bezikolo abaxotsha abantwana.
Ngomumo esilawo elizweni kunzima kakhulu. Abantwana bayaphendukiswa ezikolo ngenxa yokuthi ababhadalanga imali ezikwanileyo. Njalo kulezinto eziningi ezifunakalayo, amabhuku, abanye lama-informu ayatshintsha kuyo yonke isizini ebakhona. So zimali zonke zonezo, and nxa sebephendukiswa ezikolo bengasafundi kusuka kube nzima njalo, ngoba sebetshona besezitridini bagcina sebesenza into zama-drugs.
UMnumzana Tawanda Rothi uthi kumele uhulumende abeke indlela zokuncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala ezikolo.
Uhulumende kabancedise kakhulu abantwana laba behle ukubhadala ifees, ngoba izinto zinzima kula malanga. Abazali babengelayo imali ekwanayo ukubhadala ifees. So sicela ukuthi uhulumende abancedise ngento yonaleyo yokubhadala ifees.
Ezinye izikolo ezifana leGokomere eMasvingo bezisebenzisa lamapholisa egedini ukuba axotshe abantwana abangabhatali imali zesikolo. Abaphathi isikolo abakhulume lentatheli zindaba yeStudio 7 bathi abavunyelwa ukukhuluma emoyeni wesithi uhulumende ubanikeza imali encane kakhulu eBIM ukusiza abantwana abahluphekayo. Bathi imali le ivele iyaphuza ukuza ezikolo besithi uhulumende kumele ayengezelele ngenxa yesimo selizwe. Isikhulumeli sogatsha lemfundo yaphansi leyaphezulu umnumzana Dawungana Ndoro uthi akula mntwana okumele axotshwe ezikolo esithi abazali kumele bakhulume lezikolo.
The government position is very clear that no learners or pupils are supposed to be turned away from school.
Uhulumende uthi akula mntwana okumele axoshwe esikolo ngenxa yokusileka ukubhatala iindleko zesikolo. Okumele kwenzakale ukuba nxa umntwana ehluleka ukubhatala iindleko zesikolo, kumele abazali bakhulumisane lesikolo ukuze baqedelane ngodaba lweendleko zesikolo. Akula mntwana okumele ehluleke ukuya esikolo ngenxa yokuba kabhatalanga lezi ndleko. Kumele abazali bahambe ezikolo bavumelane nabaphathi ukuba babhatala njani limali. Izikolo zikahulumende ezezinkonzo lezi zimeleyo zonke kazilandeli isixwayiso sikahulumende ngoba zifuna incwadi zabantwana ezitshengisa ukuba babhadele imali yonke. Lokhu kuza ngesikhathi abazali abaningi besihluleka ukugcina abantwana ngenxa yemumo welizwe ngesikhathi izikolo zisiya kutheni yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lanxa intengo yamafutha ezimota ilokhu isehla, lokhu akukhanyi nxa kukhangelwa intengo yempahla yokudla lokunye okumqoka empilweni zabantu. Abathengi bakhala ngokuthi ngezikhathi eziningi intengo yamafutha ingakhuphuka, kuhle kukhuphuke intengo yento yonke ngalanga linye. Kodwa kunjalo nxa intengo yamafutha ezimota ingehla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi simo kwezomnotho siphikisana lenkulumo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi ezomnotho welizwe ziqhuba kakuhle. Umnumzana Stevenson Dlamini ohlaziya ezamabhizimusi lezomnotho njalo efundisa ezenotho ekolitshini ele-National University of Science and Technology elikoBulawayo ulandisa ngalesi simo somnotho.
Lokho kunjalo kule kukhuphuka kwentengo yempahla yakithi. Lokhu kukhuthazwa ikakhulu yikuwa kwesisindo emali yakithi. Isindo siyawa lase emsikeni osemthethweni, kukati lase emsikeni ongekho emthethweni, konke zombili indawo uya kusiwa isindo somnotho wemali yakithi. Lokhu yikho kubangele esikubonayo ukukhuphuka kwama-prices esingathi yi-inflation. Ukuthi sizabona kuloku kule nguquko masinyazanyana ngathi akuthembisi kangako, kodwa esingakubona esingakukhangelela ukuthi isiqubo sokukhwela kwentengo yempahla izaba nganeno.
Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi kumele kuqale kulungisiswe ezombusazwe ukuze umnotho ulunge.
Intengo yezinto kayisozilunge, njalo amaholo abantu kayasoza kukhwele kungazange kwalunga ezomnotho zonke ngokuphelela kwazo. Ezomnotho zilungiswa yikulungisa ezepolitiki ngokuba okudilize umnotho weZimbabwe yipolitiki. Ngakho ke ngeke silungise umnotho singalungisanga ipolitiki. Kumele siye empandeni yepoison yeshefu yona ngokwayo eyiyo ediliza umnotho wethu. Umnotho wethu udilizwe ipolitiki, singalungisa ipolitiki izalungisa ezomnotho. Ezomnotho zingalunga zizalungisa okwentengo yezinto lama-salaries aholwa ngabantu.
Umhlali wakoBulawayo elokitshini leNkulumane uNkosazana Thoma Bebe uthi kuyisimanga ukuthi intengo yento yonke iya ikhuphuka laloba amafutha ezimota esehlile intengo.
Singakhangela intengo yefiweli lokhu yehla, kodwa esikubona emagrosa phakathi kukutsho okunye okuyikho kunyokusimangalisa kakhulu. Lalokho okuthiwa nguminister of finance ukuthi i-economy yethu isistebhu, uba stebhu kwayo thina sikuboni, kumbe kibo khona ngale abaphezulu kustebhu, kodwa ngapha esikubonayo kutsho enye isayidi ukuthi ngabe nxa ifiweli isehla lama prices ama basics ayehle ema shop kodwa kula into enjalo kuqhubeka kulokho kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana Mxolisi Ncube umongi esibhedlela sakoBulawayo uthi abayiboni inguquko ngoba iholo limi ndawonye.
Impahla sizikhangele ezitolo ziyazilokhu ezikhuphuka intengo lanxa sisizwa uhulumende ekhuluma ukuthi izinto zezingcono izinto ziqoqekile kodwa akusikho esikubonayo ngoba siyabona iholo lethu lokhu elimili ndawonye kodwa iholo lonleli elanele ukuthenga ukudla kulinyanga ngenyanga ezayo alanele ukuthenga. Okufana lokuthi impilo lokhu isiba nzima ngenxa yokuthi izinto zilokhu ezikhuphuka intengo kodwa thina esikwamukelayo kungasivumeli ukuthi sithenge lokhu esikufunayo ngoba iholo lokhu elimi ndawonye.
Umbiko okhitshwe lugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lukhangele ukukhuphuka kwendleko zokuphilisa imuli ngenyaka ncwabakazi uveze ukuba sokudingeka ukuthi umuntu oyedwa athole amadola eZimbabwe angaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu i-$26,623 ukuthi aphile ngenyanga. Kuthi ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe likusimo esiphindwe phose kathathu ku-285%. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhethi likaZulu lithi yamukele ngenjabulo amazwi omanyano we-United Nations. Umthungameli Nkomo uxoxe lo mbuso ofuzwayo walinhlanganiso.
Uhulumeni weZimbabwe kavumeli abantu beZimbabwe ngeqiniso ukuthi kukhulunywe obala ukuthi kuwawonakala njalo kuyadingakala ukuthi kulungiswe okonakalayo. Engabi esiba ngohulumende ovimbela abantu ukuthi bekhulume ngokwehlekayo, engabi ngohulumende ofuna ukwenza ngami yalungisa kodwa nje ondi avayendi enguye ogangayo. Ma kuyikuthi uthi hayi yena kazimiselanga ukuthi udaba lolu lukhulunywe kaphumele egcekeni. Uma ele njongo yokuthi kakulungiswe, kakulungiswe ngokupheleleyo ngoba nanamhlanje kuyadilizwa ama-plugs, kuyadilizwa lokhu lalokhuya. Ulabantu abathathelwa impahla, ulabantu abathathelwa izindlu ekhwekhwe, ulabantu abathathelwa izindlu esitunguza. Nanamhlanje zilabantu abahleziyo, akulanto esiyenziwe ukuthi abantu laba bathathelwa into zabo bebisele into zabo ezathathwayo.
Ugatsha olufana le-Truth and Reconciliation Commission mhlawumbe lapho kubuthaniswa khona abantu bekhuluma ukuthi lo wonani wabulala bani, lo wabulawelwa bani, bexolisana kuphuma iqiniso, kungaba into esebenzayo yini alubana ithe yenziwa ngaleyo ndlela?
Okokuqala kungaba into esebenzayo kodwa kathesi kalukho ugatsha olunjengalolo. Ngoba ungakhangela i-commission le ye-National Peace and Reconciliation, ukhangele abantu abakhona khona fana, ukhangele ukuthi iminyaka yonke ikakhulu sokufakwe leyi after kuphela kwe-term leyana eyalabana abaphumayo, laba abakhona kathesi uma ungababuza nje into eyodwa asebeyenzile lokuthi nje abantu uma bevayolethiwe okwenzakala kathesi singakhulumi nge-background ukuthi bake bakhipha nje i-statement bekhondema ukuthi okwenziwayo ngohulumende, okwenziwayo yizanu kumbe ndaliphi dayiliphi bandla nje kakuqondanga akuphinto ezayo. Okutholakalayo kathesi ukuthi uyathola ukuthi bonke abakwenzayo balandela okufunwa yilabo abaphethe amandla. So eqinisweni singazake sithi ikhona leyo commission, ngabe kuba le commission ezakwanisa ukudefenda abantu ngoba le commission ngo-2018 kwadutshulwa abantu kwafakwa i-commission kamukhlani.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu obexoxa le-Studio 7. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluyivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.